sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kumabaza 2022 mukhipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze atazelele uzibuse kusasa lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith. Kuyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zobugqili.
Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lepasika kwezezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho-ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engama-42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mkhondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenze sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika-Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrethe le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 ngokweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo Robert Mugabe, lo Perence Shiri, lo Sitting Sekgamayi, lo Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence. Nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqhakambise kakhulu ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqakatheke njalo ephezulu kakhulu ngoba ubuya uzolungisa lapho okwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kuningi esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba Mnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona njalo ke esebuye ngokuthi awalungisise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu, ogesi, lokunye konke okuyikho okwenza bana unxa umkhonomo mele uhambe ngendlela epheleleyo.
Ujuma uphinde wathi
usebuye kathesi ke umnumzana wababa Mnangagwa ubana kulungisise khonoku, siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa, siyabona njalo ubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke, elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulawa amanzi lalo selizaphela, bese sikhangela lasewange ngalele Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagethi njengewange lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagethi abe khona. Lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ube kwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili.
Bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhanyi usuku lukazibuse eZimbabwe.
Konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho. Thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa, uhulumende kasananzi abantu, abantu beZimbabwe bayahawula. Uzibuse esasimlwela asisamazi, kunje nje ilizwe selikhanya linganinge labantu ababili abathathu. Iningi labantu lidonsa kanzima. Siyakhala nje, akula mali elizweni, akula kudla, sikhangele independence yona le siyilandayo. Abantu babelambile khona, kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu, bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelele ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo, umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba Mnangagwa, okokuthi singathi siyaqathanisa lo mbuso ka-Ian Smith kuyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani, akusela ncedo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okunhlanganiso ye-Zebra Veterans Association.
Yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngama Tororo ngasona leso sikhathi, yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona. Iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona, lithole uzibuse. Kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe, iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo. Ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko. Kabazange badle uluju lwaleli lizwe, baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona mubi kwedlula owamakhiwa. Mina ngithi uyedlulisa ububi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu. Owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezitridini emadorobheni, njalo umbuso wamakhiwa wawubusiba khona ugcina izintandane. Lapha abanamhlanje laba kabagcini bagingi inotho yabo.
Omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa ngumnumzana ucoca phulu othi ukubulawa kuka-Elvis Nyati izizalwane zakwele South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo.
Kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe, abantu bazikhangelela phansi, kutshengisela ukuthi independence yethu after 42 years ize ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo. Nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence, ngoba yena u-Elvis Nyati ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe, ngibone ngani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi independence yethu okwakathesi kayitsho lutho nxa singalungisanga leli lizwe, ukwenzelwa ukuthi abantu bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kobulawayo lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqhakathekileyo. Abantu abahlala kobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala belegciwane le-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lephasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla le-Church of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu, lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene siyikhomfusingasingasingasindawonye sikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni nguJesu Kristu, yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo, ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Priska Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lephasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lephasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni, njalo sibongele izulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday. And kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi lo abengakwanisanga ukuthi betravele out of ama big cities, but generally abantu bakholisile ipasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravele.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lephasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla lekatholika ngesikhathi sephasika, lapho esikhumbula khona ufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amakatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sephasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu, ngoba silemcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu, lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba le sonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lephasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mchato, but ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umotikali futhi not even but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter, Good Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebele kuyabe ngomahuta pipipipipipipipipi mutazijama uhuta abantu bechada bepolisi, but kathesi akula ngithi umchato oyiwosibhayila out nawubhizinisi yamaplawu. Ngathi uyakhangelela izimva zangukhona bangaka abakwanza ukuthenga amaflawuzi, olutshwana namntu akwanza ukuthengela izimva amaflawuzi. ngoba ndivele baphakathi komunzini kanti ezeziithi zinxa zikhangela le mpupha ukuthi ikhwelile 10 kg nxa yaziwa ku-$3 isiya ku-$11 it's not a job. Umuntu acabanga ukuthi ayothengile ukuze niflowzi engala 10 kg yaseve imali akathengi pom.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey usathandi, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha babulala bayivula kwasethwa kuthi kade kudinga imali aliyakwase ngiqhuqa khonapha amankazana ashiwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayitshayelela khona. Ekuseni yonke kasiboni kathesi usamfana sefuna ukuphuma nxa idididi ifica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le-History 7 esakaza eZimbabwe isiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba uPope Benedict, umkhokheli we-Roman Catholic Church, uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenhliziyo ezilukhuni, njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni atshiyeneyo anjengekwele-Ukraine. Uthi kumele ele-Russia lele-Ukraine abeke phansi izikhali akhulumisane umlota ngoba abantu bathwele nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe kwephasika. Uhulumende wakwele-Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe lilwa okumangalisayo edolobheni le-Mariupol eseliphose lahluthunwa ngele-Russia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngele-Russia. Ele-Russia eselibhombe labhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula inkulungwane ezinhlanu 5000 eMariupol lapho ele-Russia lihlasela khona ngamandla. Ele-Russia lasuka endaweni ze-Kiev la e-Donbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluthuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Soku isikhathi sezamasiko.
Nanamasiko
wesenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kwa Elvis Nyati kona ngale ke kwele South Africa obulewe nje echiswa ngabantu kumbe ngithi sizalwane sakwele South Africa. Ye baba Ngwenya sawamukela kuhlelo akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele. Sikale ngokuzo ugogo lapha ekhuluma ngakhona
uthandeka buhlungu lathi kubuhlungu uzilele sibiluvuke uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yenithi
uzilele ulele phansi tagatatu laba bakubulele bakubone khonokho wena
usiyikho kule. Ah, ebulwe njalo. Kwenziwani vele ukuthi ulungise inhliziyo yakhe?
Umbuzo ukuthi bona abesonto yini? Ngabesonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni. Nxa bengabelandela usiko kufanele bakhonze ukuthi kumizwa njani. Ezwaphoyilile bani. Nxa bekwekele khona lokho kwenzakale kwemzukweni lothileyo kuyasuka kube sokufika yinjwayelo omunye wabo asela ekushiswa ngomlilo.
Ye sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati. So uyazilwela njani nxa sizokhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshifileyo labo bathwale ubuzima lokuluzimu lolo aluvusayo ugogo uqondile ngathi esele ngumzulu kubi kangaka.
Kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala?
Hayi, kuyasebenza. Kuyasebenza singakulanto yakudala. Ngina ngaba bengigcoza ethize yokuvusa umoya kuyabe kuqondile. Ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba usuphisa izihlobo zakho. Laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje. Ngoba nxa usumbulala wena ususenza ukuthi usenzelwa kini lufe luphele olubulawa yilaba labantu labo bekhama izinyembezi.
Siyabonga kakhulu ke, sibonga ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, ingcwethi eyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungathini lokusasa baba.
Sengana masiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke, indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo. Sizabala kuLuke chapter 10 iverse ka-33 ithi yona, kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona, njalo kwathi embona waba lesihelo. Lindaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu wayebuza uJesu esithi, kambe yiwuphi umthetho oqakathekileyo eBhayibhelini? Ngakho uJesu wasesithi mbili, umthetho wokuqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, okwesibili lothi thanda umakhelwane wakho. Ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto eziningi ongeke wazenza. Ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda. Ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda. Ungeke wamfisela okubi nxa umthanda. Kodwa njalo uJesu sinika ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isiKristu esiqakathekileyo isiKristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso. IsiKristu esingahlali nje echurch kuphela, kodwa isiKristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe lesihelo. Lapha udaba lukhona ngole ndoda leyi eyayisuka eJerusalema isiye eJericho. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa ke ngogubuzela izigebenga amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya ke umpriest ekhubuzela ejahle kuye enkonzweni wamedlula eceleni lundoda kazanga afuna umthinta. Kwathutsha njalo umLevite abayibo ababencedisa amapriest ethempeleni, laye wedlula eceleni lugege evalekela lundodo olimeleyo. Kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha ke umSamaria. Lo amaSamaria siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamaJuda, amaSamaria ayekhangelelwa phansi. UJesu uthi lundodo ongumSamaria nguye waba lesihelo lomuntu lo owayelimele. Wafika ke waphambuka wayamthatha wasemusa endaweni lapho ayengayelatshwa khona. Manje nansi indaba eqakathekileyo, sinanzelela ukuthi uJesu uthe imilayo emibili, eyokuqala ukuthanda uNkulunkulu, owesibili ukuthanda umakhelwane wakho. Wasesithi umakhelwane ngubani? Kazangathi wathutsha undoda owayehlala eduzane lalo umuntu otshayiweyo, kodwa uthi wathutsha umSamaria futhi umuntu owayevele ngamazi, kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela. Wafuqwa ngumoya okuzwela ophakathi kwakhe, umoya okuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenzelo ngilutho ngimncedise. Manje isiKristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurch kuphela kodwa engabidlani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurch. Siyakwazi ukuthi abantu banjengalundoda wayechaye ngabatsotsi, abanye abala kudla, abanye abala imali yeschool fees, abanye abala zinto. Omunye umuntu lo lendawo yokulala aphangalala khona uyabengalayo. Ngakho wena nxa ungumKristu inkosi sibizela ukuncedisa. Yiso isiKristu soneso.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu. Ithandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje ukuba umoya wakho oyingcwele ukhulumisane labo. Amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubo makhelwane, izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo, ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathina lakusasa. Kwezabatsha namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwa-Elvis Nyathi ogangadwe watshiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi Moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele be-register ekhaya bevote kwenzela ukuthi sikwazi ukutshentsha i-government liyane khona le ezanu PF. Then singatshentsha i-government ezanu PF. Kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya, singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza. Before kutshentshwa leyani i-government, hhayi akulanto engaba right. Kumele kutshentshe i-government. So into engayitshela abantu ukuthi abantu we must register to vote. Sitshentshe leyani i-government, kungene enye i-government, then into sezi-right. Kuyoba ngaselanto esidinga lapha e-South Africa, then we must go home. Ngoba into eshotayo ekhaya indaba yomsebenzi, umsebenzi awukho. So ngiyacabanga ukuthi uma sokutshentshwa i-government sokulo msebenzi, wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze, then into zonke zebese zikuhamba ngendlela, ngoba zithi zi-government le khona ayikho right. Ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kula msebenzi.
Ibizo lami nguThembelihle Ndlovu. KumaZimbabwe wonke nje jikelela khona kwelizweni le-South Africa nasese nalabo abasezweni laseZimbabwe, bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye sincedisane ngalesimo esibhekane naso. Mina ngesingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya. Ngilethwa ilendlela esingakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane. Ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe, ningalwi nabantu, nikwekeni ezandleni zabaphathi babo, nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni esibuya kule kwelaseZimbabwe.
Salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo. Abantu okumele sikwenze ukuba siye ekhaya, singabi silwa sikude nekhaya, silwa sikwamanye amazwe. Okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye ukulungisa sisekhaya, sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu. Njalo singafuna ukusizwa ngabanye abantu, ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize, yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo. Okulandelayo kuka-Elvis Nyathi kubuhlungu kakhulu, ngoba i-government nayo ithule eyalapha e-South Africa, ayikhulumi ayithini ngokubulawa isihluku somuntu, umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo, ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo, ube bathengi. So kubuhlungu kakhulu, besifisa ukuthi ingenelele i-government yalapha isize lapho kumele isize khona.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linqikelana kusasa lele Dynamos emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle e-Barberfield Stadium koBulawayo. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabo badlala ezombusazwe athi awasoze athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa koBulawayo. Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende, kodwa abakubandla lezanu-PF Party luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse. abantu abaningi bathakazelela ikhefu lephasika kwezezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.